abaningi labo semabhizimusi abakade besemhlanganweni owenzelwe kobulawayo labe committee yedale lephalamende eZimbabwe Portfolio Committee on Human Affairs Community Small and Medium Enterprises Development liveze imibono ehlukeneyo abanye bencoma leli bhanga kuthi abanye bethi alilandeli abakuvumelanayo ngesikhathi lisungulwa uNkosikazi Portia Jamo wabosomabhizimusi abenelise ukuthola imali eliqembu elithenga izibi edolobheni ubonga ukuthuthukiswa kwezomnotho libhanga
sayithatha leyo mali after 2 weeks ngemva kokuthi ibhenki yona isithe amabizo ethu a-approve ukuthi asinazikweleti basibiza sahamba khona ngale bhenki kuba le mali ethize encane ofika uyibhadala okuthiwambe isibambiso kuthiwa i-insurance yemali yona le yabuyithatha kusaqala nje ukubhadala sasibhadala ngeviki ngeviki kwaze kwafika ithoti sasesicina sesithatha imali sasesibhadala ngenyanga ngenyanga ibhenki lana ifuna umuntu othembekileyo abaningi bathi kuthiwa imali kahulumende kayibiseli abayithathayo abanye abayibhadalanga bathina abakuthwana sayibiseli imali leyo
ukosazana Natasha Moyo uthi kubalulekile ukuba ibhanga lifinyelele wonke usomabhizimusi bengabandlululi
ukuthi sicelani libuye lizokhuluma about what you can do for omama ngapha who have gone into business especially ku-farming so bengicela ukuthi ngiyeze omama bekhuluma ngokuthi abanye bayalima abanye bayathengisa can you create ama-business model or ama-loan models that go along with what women can afford ngoba i-issue collateral is a big block when it comes to women going into business so siyacela sibili ukuthi lisincede njengohulumende njengebank ukuthi lani lisinanzelele lapho esikhona sometimes even ama-payslip ethu they are not even enough to present as collateral or even to get i-guarantor ukuthi you know what i-500 US lay engiyibolekayo izaphendwa
obone ngenhlelo zabomama kubhanga leli phansi kogada lwamabhizimusi amancane umnumzana Dingani Dlomo uchaze ukuba abonazo izisebenzi ezenelayo zokufinyelela bonke osomabhizimusi bakobulawayo
ibulawayo province ilamawadi angu-29 kodwa lama-officers angu-5 lokhu kuhle kukutshele ukuthi akhona amawadi amaningi futhi esingenelisiyo ukuthi siwafinyelele ngenxa yokuthi akulama-ofisa kuleyo ndawo mayelana lokwe-women's bank besizama ngokwenelisa kwethu lathi kodwa-ke sisijayeko khona ukuthi ama-officers ethu malutshwane
umnumzana Khumbulani Dube webhanga le-women microfinance bank uchaza inani labantu asebenelise ukuthola imali lokhe ibhanga lasungulwayo
kobulawayo i-bank ikwanise ukunikeza abantu abangu-3180 okule-value ye-68,849,579 so nke-bank ikwanise ukuncedisa abantu abangu-3180 i-value yangkhona 68,849,579 so yilo inani labantu asebethole uncedo ebhenki
ngemva komhlangano amalunga edale lephalamende aveze ukukhathazeka ngenani eliphansi labosomabhizimusi besifazane asebenelise ukuthola izikwelede kuleli bhanga bethi lokhe lasungulwayo kobulawayo akulabufakazi bokuthi liyanceda iningi labesifazane abangene lumhlangano bathi okufunakalayo uma usiyadinga imali ebhanga kuningi kakhulu abaningi abalakho okucina kubavalela phandle njalo akusikho okwavunyelwana kusungula ibhanga leli ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.